izindwendwe zabavoti bezizimfitshane kakhulu kobulawayo okubangele ukuthi abantu bengalindi isikhathi eside ukuthi bavote. Umuntu obevota obeqala ahlole ukuthi igama lakhe likhona na kulusu lwabavoti kumbe hatshi engakangeni endlini yokuvotela. Nxa umuntu esephakathi kwalindlu ubethathwa imininingwane yakhe kuhlolisiswa ukuthi ngempela nguye na uqobo lwakhe ozovota kade aphiwe iphepha lokuvota. Ngemva kwalokho umuntu ubefakwa uphawu lokuthi uvotile njalo engazalokothi avote okwesibili abesebhalwa igama lakhe. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhonone ngokulotshwa phansi kwamagama abavoti. Isakhamuzi sakobulawayo eThabalala ku-Ward 21 unkosikazi Florence Moyo uthi uvote kuhle njalo ngokuthula.
Ngizela vota ekuvoteni nginanzelela ukuthi abantu bayavota kodwa balutshwana angazi ukuthi khona bezakuza. Khathesi kulesiqiniseko sokuthi angeke umuntu abalokuthi ukucila ngoba sikhangelwa endaweni ezithiyeneyo ngabantu abathiyeneyo sokho ke sihlola lezithupha zethu ukuthi siso yini sukela phandle uzuyefika lapho zafa. Kona khona sisungena ke ebhokisini sovota. Asithisekile ngoba uyasivotela ntando kakho okubuzayo kakho okunyonkolozayo kakho okukhangela ngelinye ilihlo uba nguwe nje.
Isakhamuzi senkulumane uThembelani Dlamini uthi kumele avote kuward 21 kodwa lapho avame ukuvotela khona lonyaka akuvotelwa.
Ya ndilungiselisa. Ah, iziki ngithi asisakwazi ukukhethwa ukubalwa kwakhona sisingana kondi kahle ukubala kwakhona singaziwa kathesi ndikuzaba kuhle. Ibizo lamthwalikho ngalisivotela khona ngani akula ma-post so somele ndidinge around angazikhulumenza lithola kuvota kuwa 24 kodwa lo nyaka angikwazi ndelizaba lo mehluko asazi khona nasikhayelela utshintsho nje singaba lo tshintsho ngoba siyahlupheka la.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo oyenelise ukuvota umnumzana Evans Njomane uthi ukhetho lalonyaka lubalulekile ukhangelele intuthuko kulo ozanqoba ngoba imigwaqo ayihambeki.
Bengivotile mama engikubone okuhle lamhla hayi yonke into ilula akulaazi akudubeki awuhlupheki uma ufuna ukungena aphana uvote uthola wonke uncedo olufunayo ukuthi uvote fast uphume vela uhlale le 5 minutes ekuvoteni ku-polling station.
Yiwini okumehluko obonileyo kukhetho lo mnyaka oka-2018 lalo mnyaka?
Ngathi this time kungcono kakhulu. This time kungcono kakhulu because yonke into ikuphile akula msindo akulani abantu bayazikhulekela ugogo bangena baphuma bangena bavota hayi ambonanga problem this time bonani kungcono.
Umkhokheli wabatsha kubandla lezanu PF kobulawayo uFreedom Rachel oqopha ukhetho uthi ukhetho luhambe kuhle kodwa balokukhathazeka ngokuba labantu abaningi ababhalisele ukuvota kwezinye izindlu zesigaba senkulumani.
Think for some few incidents lapho ama agencies ananzelele ukuthi uvota so kulama number awezindlu atshengisa ukuthi kulabantu abaningi abarejista ezindaweni zonaleziqinise ukuthi abantu bosibonala bahlala khulekula zona lezi zindlu yini kumbe hhayi lokho sokusomele namapholisa kumbe abantu bezeki be-investigate into ey'njalo especially ngale enkulumane e-terminus especially ama-polling centers asecineni kwenkulumane constitution into esiyenza enanzeleli so asikwazi kulabantu abacabangela ukuthi abantu laba ngabe bethathwa from ungozi mine bemkhosi bezovota ngapha ayisibahlali kwenkulumane.
Olola amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi ukhetho lalamhlanje ngeke athi lukhululekile ngoba phambilini kwalo kube nezikhubeko ezithile.
Ukhetho lanamhlanje soze lube lukhetho olukhululekileyo ngokuba kube lokwethusela okukhulu lokuvinjelwa kokukhankasa ngokukhululeka kwamaqembu aphikisayo laba sekela amaqembu aphikisayo. Siyabona futhi namhlanje ukuthi labo abafanele bakhangele ukuthi ukhetho luhamba kahle bekhangelela amaqembu aphikisayo bayaxotshwa kuma polling station. Ngakho ke amaqembu aphikisayo kasoze abe labantu abaza kwelusa ukukhululeka lokhetho lokuthi luhambe kahle. Ngokunjalo lolu khetho azisoze kube ngolukhululekileyo ngokuba kakula njongo yokuthi lube ngolukhululekileyo. IZANU PF ithole ukusekelwa njalo imisakazo ikahulumente okuyinto embi kakhulu. Ngakho ke ngenxa yalokho ukhetho azisoze lube ngolukhululekileyo noma kanjani.
Iningi labaxoxele Studio 7 ngemva kokuvota lithi ukhetho luhambe kuhle sibili ngoba iphepha lokuvota licacile okokuthi umuntu kangeke avotele ongayisuye amfunayo njalo lophawu lokuvota olombala okucikilicwane lwesandla sokhohlo lubalulekile njalo alucitheki lula okuzenza kube nzima ukuvota kabili. Ukhetho lwanamhlanje lugcwalisa izikhundla zamalunga edale lephalamende ezingamashumi amabili lasithoba mnemibili 28 lezamakhansili ezedlula ikhulu 117 elizweni jikelele. Iningi lezikhundla lezi zabakhona kulandela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC Alliance edale lakukhansili libandla le-MDCT lisebenzisa umthetho wezokhetho ovumela lokhu. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.